ngahamba uyekhangela ku-constitution section 18 clause 2 icacile ngokuthi nxa kuyizinto eziyabe zisendaweni abantu abamele babe yibo abandlayo abangenayo endaweni zona lezo ngabantu bakhonapho. Yiko ngiqale ngabuza yona lowo mbuzo ngathi njengoba-ke i-constitution yethu ikhuluma kuhleyi ukuthi hatshi izinto eziyabe zisezigabeni ngezabantu abazele abavela khonapho-ke yinto yokuqala. Lokhu-ke okwenzakalayo ngento leyi eseyenzakala ematoko kutshoni. Njalo-ke ayisikho yini ukuthi yikho okumele kumelelwe ngu-vice president uMpoko njengobana enguye uminister we-reconciliation. Kunokuthi sibona abantu bebotshwa ayisikho yini ukuthi ngazi khathesi sizwa ukuthi sehambile ukuthi azame ukuyalungisani udubo lona lolu ngoba vele yona leyi ministry yafekelwa khonokho ukuthi nxa kulokungazwisisani endaweni ahambe ayelungisa. Uminister uMnangagwa uVP anti ngu-acting president wasisithi hatshi yena indaba yangikhona kakayizo yikho-ke ufuna ukuthi ngangiyayibhala phansi ngicace abe sesehamba-ke ukuyakhangela ukuthi okumele kuphendule yikuphi. Kusasa nje ngizabe ngibhala phansi-ke ngikhuluma-ke ukuthi indaba yangikhona yaqalisela ngaphi sokufike ngaphi ngabapha abantu ababebotshiwe ukwenzela ukuthi nxa sephendula-ke uyabe sephendula sokucaca-ke ukuthi nxa kule nto enjalo uhulumende yena uyabe sithini njengoba nasikwazi ukuthi umthetho okhona ku-constitution uvele ucacile ukuthi izinto ngezabantu abahlala khonapha endaweni.
Ngezinye indlela unkosikazi ufuna uhulumende enzeni ngalolu daba?
Ngezinye nje basithi uhulumende kalandele lokhu awufakayo ku-constitution. Akuncedi ukuthi sifake izinto ku-constitution kodwa singazilandeli. Sakufaka lokhu ku-constitution ngoba abantu bathi bebuzwa behamba besiyabuzwa indaba yeyinkulu yeyindaba yokuthi hhayi nxa sinabantu esihleziyo endaweni sibona abanye abantu abaya bevela kwezinye indawo beyibo ababuyayo kuzethatha into khonapho nxa kuye ukuthi izihlahla kumbe yilokho imigodi yakhona asiboni abantu abahlezi khonapho beyibo abantu abasuthayo ngakho.